Umehluko ukhona kakhulu baba Gandhi, ikakhulu singathi siyakhangelisisa indlela iKhisimusi yayiyo sisakhula sasengabafana. Kwakusiba lilanga lokucelebrate, lizavuka letsha i-breakfast elamabhanzi lento yonke enhle, lihambe echurchi liphenduke lichaye ibrunch libhode imizi lemizi yezihlobo lizikholise lanje. Kuzabuya ilanchi, then after lunch kuchaye zemgido lani kube lilanga nje elihle elibusisekileke kakhulu. Kodwa lapha eMelika ilanga lelekhisi most liba to commercialize, lilanga lokuthi abantu bafuna ukuthenga izinto ezithize. Abantu batshona belayinile ezitolo befuna ukuthenga izinto, akufanani lalokhena sasikwenza ekhaya. Kodwa ngiyananzelela njalo ukuthi lakho ekhaya khathesi iKhisimusi ayisafani lakudala. Abantu sabathatha imikhuba yakwamanye amazwe, kodwa hayi ayifanani ngisho namhlanje. IKhisimusi yekhaya ilokukholisa okukhona. Lapha eMelika nje okuqakathekileyo ukuthi livuke litshintshane ama-gifts, then lisuke lapha liyekudla idina ilunch kumbe idina. Abanye siyahlangana singabangani, kodwa abanye liyazenzela nje lalodwa ikakhulu isikhathi sekhona. So hhayi, ngaphe emazweni iKhisimusi ingani i-commercialized ayifanani lokho ekhaya.
Lapha eMelika baningi kakhulu yini abalinanzayo kumbe balutshwana?
No, abantu baningi abacelebrate iKhisimusi, kodwa beyicelebrate for ama-different religions. Bakhona amaKristu acelebrate-ayo bekwazi ukuthi ilanga lokuzalwa kukaJesu. Then kube khona abasebenzayo nje ukuthi hayi holiday njalo, bebekhona nje ababanye abezezinye izinkolo bakuthatha labo ngenye indlela. Kodwa iKhisimusi lapha eyacelebrethwa sewazibele umuntu wonke uyamelela lokho kuthiwa yi-White Christmas, kulo Santa Claus omelelwayo okuthiwa uvela khona le enopho ezokupha abantu ama-gift through ichinini lapho okomlilo khona. So iyacelebrethwa lapha ngobuningi babo, kodwa njengoba ngitshilo phambilini ukuthi i-commercialized into yakhona. USanta kumele alethe izipho, okutshoyo ukuthi kumele abantu begijime bethenga ezitolo, kufihlwe izimpahla ukuzivulela abantwana ekuseni ngayofake ngaphansi kwe-Christmas tree. So ngapha iKhisimusi yakhona kube lokuthengelana izinto kakhulu ngesikhathi seKhisimusi.